Wonke amasile leIsrayeli ukuphela kwayo ukubona kwami ukuthi bahlalisane phansi bavumelane ne two state solution eyayiphushwa ngo Barack Obama labo Bill Clinton, ngoba ukuthi iIsrayeli layo iqhubeke ilokhe iinvade umhlaba owama Palestinian befaka ama settlers abo lapho, yiyo into eyenza ukuthi kungabi lokuzwanana phakathi kweIsrayeli Hamas. And okunye iHamas I think ayisela choice manje, kumele ivisele abathunjwa laba eyabathathayo from Israel, ngoba i-Israel ayisoze stophe. I-Israel ithi yona izimisele ukuthi vele ibhubhise konke ukuthi istophe iHamas once and for all, ukwenzela ukuthi iHamas iyekele into yayo yokube i-invade i-Israel. So ngaphandle kokuthi bahlale phansi bakhulumisane, angiboni mina kusiba lokuthula kwe-Middle East.
Ngokubona kwakho umongameli Joe Biden uyiphatha njani indaba yonale e-Israel? Simzile esitshengisa ukukhathazeka ngendlela i-Israel engani ngilwisa ngayo abeHamas, okuthiwa khona sokubulawa abantu mahlayana. Ubona njani udaba lo?
UBiden usebunzimeni masiya ngaseqinisweni ngendaba ye-Israel, ngoba i-Israel ivele ile support eningi lapha America, and so ukuthi uBiden angayisupport Israel kungamfaka ebunzimeni. But sibone ukukhankasa ama demonstrations enziweyo amaningi worldwide actually ekhondema indlela i-Israel ebomba ngakhona iHamas, ngoba sekufe abantu abaningi especially abantwana, and into le ayiphathi abantu kahle. And so uBiden akafuni ukuthi at the end of the day abonakale njengomuntu osupporta ukubulala abantu njalo abantu abainnocent ama-civilians esikubona kusenzeka eGaza. So uBiden I think yena either kumele atshele i-Israel ukuthi no, imani kancane njengoba belokhu ezama ukuthi athi makube le-ceasefire, but the only way ukuthi i-America kumele ingathi iyastopa i-financial support lokuthumela izikhali e-Israel makuwukuthi i-Israel ayivumi ukuthi kube le-ceasefire, ukuthi kuhlalisane phansi kukhulunywe.